Ugatsha olubona ngokondliwa kuhle kwabantwana kumanyano United Nations ole UNICEF luthi kulabantwana abafika phose izigidi ezingamachumi amabili 181 million abaphansi kweminyaka emihlanu abasola ukudla kwaneleyo njalo okwakha umzimba emazweni achiyeneyo omhlaba okugoqela eZimbabwe. Ugugwalo elwethule namuhla olile sihloko esithi Child Food Poverty, Nutrition Deprivation in Early Childhood, UNICEF ithe emhlubulweni weMpumalanga lowezansi yezwekazi leAfrika, iSomalia yiyo ekhokhelayo ngalolu dubo, ilandelwa yiEthiopia, yona elandelwa yiLesotho leMalawi. IZimbabwe yona ihlezi kuzinga lesihlanu. iSomalia yiyo ekhokhelayo njalo emhlabeni jikelele, ilandelwa yiGuinea, kuzobuya iGuinea-Bissau kanye leAfghanistan. UNICEF ithi izwekazi le-Asia yilo elibhekane lodubo labantwana abahlaselwe indlala abedlula izigidi ezingamachumi ayisithupha 64 million ukuthi emhlubulweni we-Sub-Saharan Africa abayizigidi ezingamachumi phose ayisikhombisa 59 million. Ngokunjalo iUNICEF ikhuthaze ohulumende bamazwe la ukuthi basungule inhlelo zokutholisa abantwana ukudla okwaneleyo njalo okwakha umzimba ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane ebangelwa yindlala. Ngenyanga edluleyo iUNICEF yazise ukuthi idinga imali engange 84.9 million US dollars eyokudingela uzulu weZimbabwe ukudla okugoqela abantwana abafika phose isigidi 866,000. EleZimbabwe libhekane lendlala ehlasela abantu abayizigidi eziyisiyagalolunye 9 million. Untungameli Nkomo weStudio 7 ubuze uDokotela Elopis Banda ukuthi uthini ngombiko weUNICEF lo ewethule namuhla.
Umbiko lo kawungethusi ngenxa yokuthi amazwe angalakudla okwaneleyo, ingabe angalakudla okusuthisa umzimba, abantwana yiba bagcina beswela ukudla. Nxa beswela ukudla, amandla abo okulwisana lemkhuhlane ayehla, basuke bedelelwe imkhuhlane eminenginengi, okunye kuze kubaphambanisa ukuthi into yakhona ingabe isaphela impilo yonke. Udubo lolu olukhulunywa ngalo luhambelana lemango lamazwe angela kudla okwaneleyo ngezindaba ze-economy yalezo zigaba. Okwengezelela lokho ikuthi umhlaba uyatshintsha, sekule climate change, lalapho kwakuzuzakala khona ukudla sekusiba lendlala. Lokho kwengezelela udubo lolo olukhulunywa ngalo.
EZimbabwe khona ungasichaza uthini isimo sabantwana abaswela ukudla okwaneleyo njalo okwakha umzimba?
Asikwazi ngoba akuzange kuhlolisiswe ngabantu beZimbabwe ukuthi bazi ukuthi bangaki njalo bangaphi, ngoba iZimbabwe ilizwe elile ndawo ezithiyeneyo, ezinye indawo zilezilimo abantwana bayasutha, ezinye indawo akulazulu, komile abantwana bayalamba. So kakuhluzisiswa ngemfanelo ukuthi kwazakala ukuthi udubo lolu lunganani, kodwa alungeza ke luswelakale. Kuloku kuswelakala kokudla indlala, lokudla ukudla okungela ma-proteins, uphongusidli uporridge njalo nje nsuku zonke, uyabusuthi kodwa umzimba ulendlala. Ukudla yikho okwakha umzimba, kwakha amathambo, kwakha izinyama, kwakhe lamasotsha ayiwo asivikela emkhuhlaneni eminingi. Kungaswelakala ama-nutrients lana afaneleyo, immunity yana kasakhuli ngemfanelo, iyaqhubeka ekukhuleni kwayo. Ingaqhubeka ekukhuleni kwayo, kayisenelisi ukuvikela umntwana imkhuhlane, sedelelwa imkhuhlane njalo nje.
Yiphi leyo mkhuhlane engamhlasela?
Ikakhulu ama-infectious diseases abangela isihudo, respiratory diseases abangela ukuthi umntwana akhwehlele, ingabe abe lofuba. Imkhuhlane enjalo engaba khona emntwini ongela ole poor immunity njengoba isitsho ngesikhiwa.
Umntwana dokotela esingathi uthola ukudla okwaneleyo, esingathi i-balanced diet ngesiNgisi, uyabe thola ukudla okunjani njalo mhlawumbe kangaki ngelanga?
Kuthiwa kufanele umuntu abe lokudla okule carbohydrate. I-carbohydrate sizuza emabeleni, esinkweni, izinto ezinjengalezo, empuchini, carbohydrate. Kufanele kube le-fat. I-fat liyanivama ukuphuma entwini ezinjengenyama, Finally, kube le protein. Protein iyakwanisa ukumenya amen, but into ezinjengamaqanda nxa ikhona indlubu nxa zikhona. Kubalanse nje ugabaniswe. Le mbida layo iyaletha ama nutritional properties. Ibalance ugabaniswe. Ayikhona ukuthi ukuthi umuntu udle iporridge yempuphu ekuseni wadle emini wadle ntambama. Uyabe edlile wasutha kodwa kungela balance efunekayo.
Lo ngudokotela Elophisvanda ubexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo owe Studio 7 ekobulawayo. America, the